sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 1 lwezi 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekudonselaneni amandla kubandla lezanu PF, umphathini tambo umnumzana Jonathan Moyo usa emthethwandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Hayi, laba bantu badlalisa isikhathi sendlala nezaseZimbabwe. Lokhu ukuthi bayabophisana ngokuthi bathethisana bathini kathini, bayazana bona bodwa.
Lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane lebandla lezanu PF sikhangela ukuba ngemva kweminyaka phose amachumi amane ilizwe lathola uzibuse ibandla lezanu PF lilokhu libusa uZulu uthini?
Yazama izanu PF ukuthi laba bantu bethole imfundo. Kodwa mbona ngani baba lokhu bengasaboni ukuthi hey abantu uma bethole imfundo phela akumelanga bebe lezithupha kuphela. Bayabezafuna imisebenzi.
Umongameli Robert Mugabe usayina umthetho wokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Donsaleneni amandla kubandla lezanu PF umphathini tambo umnumzana Jonathan Moyo use emthethandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa esithi wasebenzisa ugatsha lwezokucubungula ukungethembeki olweZimbabwe Anti-Corruption Committee ukumgcona. Lokhu kulandela imbiko yokuthi uMoyo wachaphaza imali yogatsha lweZimdef efika inkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000. Sixoxe lo nkosikazi Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Hayi, laba bantu badlalisa isikhathi sendlala nezaseZimbabwe. Lokhu ukuthi bayabophisana ngokuthi bathethisana bathini kathini, bayazana bona bodwa ngokuchili nokuntshontsha abakwenzayo bethethe imali yaseZimbabwe ukuthi bona badle. So bangasidlaliseli isikhathi. Yena nxa esazi uMinister Jonathan ukuthi akulantu ayikhathayo ezidefu. So uyabophisa omunye ukuthi umnyangifike ukuthi ngake isuZulu waseZimbabwe ukuthi kathontsha ngaphi.
Manje njengebandla aliboni na ukubana bona sebechitha isikhathi sikaZulu kulokubana balethe intuthuko bakhulume le ndaba eziletha ingqubela phambili.
Ngikutshele kuphambili ukuthi bangadlalisi isikhathi sabantwana saseZimbabwe. Namhlanje asanelisi ukuthatha imali nje phuse emabhenki. Namhlanje siyagula uhambe esibhedlela ufike utshele ukuthi yebo nayo uyagula. Kodwa umuthi wangikhona kawukho. Uhambe uyedinga umuthi wangikhona e-chemist ufike utshele ukuthi umuthi wangikhona kawukho. Ngikhuluma kunjenje ngivela kudokotela. Ngingasaphefumuthi ngathi into ngiyafika ngatshele ukuthi akunayo ikhophi. Kumelela mhlawumbe ukuthi ngihambelise ukuphefumula. Kodwa sibhadalele emini bantambama bangasidlalisela isikhathi. Bona abafana amele bakwenzi bathembisa uZulu bazaguqula impilo kaZulu bengena kukhetho ngo-2013. Thina sithi guqula nini impilo kaZulu ngabe ingakwanisi. Pumani singene sike senze umsebenzi bona njengebandla le-MDC. Umsebenzi siyawanelisa endikawubuzwa ngoba sisangena kuhulumende womanyano. Sonke siyazi ukuthi ibandla le-MDC laphiwa ama-ministries, ama-social and economic ministries, o-health, izikolo, sazithuthukisa uZulu wayesetshaywa ngumoya.
Lo ke ngunkosikazi ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Thank you.
bakhona abathi ibandla lezanu PF libandla elenzele uZulu okunenge okufana lokuletha inkululeko ukubaphatha ukubapha umhlabathi lamathuba ukwenza ukuthiyeneyo njalo likusimo lelibandla esilenza lingavumi ukuba lingaba khona elinye ibandla kumbe abanye abantu abangabusa ilizwe ngaphandle kwalolodwa okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba aluphathelane lendaba zezanu PF
osakhulayo ohlala eHarare umnumzana Terence Chitapi ophethe imisebenzi yentuthuko ezimele uthi okumqoka osekwenziwe libandla lezanu PF selokhe ilizwe lathola uzibuse ludaba lokunikeza uZulu umhlabathi.
On the land reform program, I think you find that the land reform program was something that was.
Uzabona ukuba baqhuba udaba lokwabiwa komhlabathi olwalusulesikhathi eside lumele lwenziwe ngoba lube yilo indikimba yengxoxo zeLancaster House talks. Inkinga nje ibe yikuthi badonda kulolu daba phakathi kuka 1980 kusiya ku 2000.
Uchitapi uthi kulodubo lokuba singakhangela kanje lamabandla aphikisayo efana ne-MDC awukenelisi ukukhomba obali angakwenzela isizwe kulolu daba lokwaba umhlabathi ngendlela engatshayelwa ihlombe yizizalwane zeZimbabwe. Usikhuthaza mfundo Eldred Masunungure ofundisa izifundo zombusazwe e-University yeZimbabwe uthi leli bandla lilokuthile okulenza ukuba libe kusimo sokuzibona lilungele ukubusa kuze kube naphakade.
Armed struggle, and that they delivered, you know, the most prized, you know, trophy.
Bakuba impi yenkululeko baphinda benelisa ukuthola into eqhakathekileyo ukwendlula okunye konke okuyikuletha ilizwe kumbe istate uZulu. Bathi sebenze lokhu benelisa ukubambanisa ilizwe kumbe istate lebandla ukuthi kube ntoni. Ukuthi sokunzima ukwehlukanisa ilizwe lebandla osokwenze thina njengengcithi ukuthi sithi ilizwe leZimbabwe seliyi-party state.
Kodwa kuzikhathi esikizo sokukhanya kulokuvuza lapha lalapha ya abanye bethi mhlawumbe kwengezelelwa ngokungena kwezombusazwe kukamkamongameli umama uGrace Mugabe.
No, kuthi you can't do without me, I'm back. Maiva Dzoka.
Kodwa osakhulayo ohlala kobulawayo umnumzana Mehluli Dube uthi ngabone udubo lukhonapho.
Ukungena kukaGrace kakubangelanga ukuthi kube lokuqamuka. Ukungena kukaGrace kubuye kwazoletha sobala kwazoveza ukuqamuka okube kukhona thina singakunanzeleli. UGrace ludondolo lukaMgabe. Okwenziwa nguGrace kwenziwa nguMgabe. Akula mahluko. Yikho ke ukuqamukana bekuvele kukhona kodwa uGrace ngewala lakhe. Ubuye wazokuveza sobala egcekeni.
UTrust Nubu osebenzelana nenhlanganiso zabatsha uthi leli bandla lasungula kakuhle laselilahleka osokukhathaza abantu asebenza imelwa yimpilo.
Uma sigangele ezomfundo lezi siqalisela ngo-1980 uhulumende wazama even indaba zezibhedlela yazama iZanu PF ukuthi laba bantu bethole imfundo kodwa mina ngani babalokhu bengasaboni ukuthi heyi abantu uma bethole imfundo phela akumelanga bebe lezithupha kuphela bayabezafuna imisebenzi bona vele babalokhu besithi abantu kabahambeni ema-universities ema-collegini lama-colleji yabona vele kade esemaningi ngabo-1980s ube kule yunivesithi eyodwa but kusukisela abo-1990s aba le nasti kobulawayo ama-yunivesithi enganengezelela.
Umnumzana Ashlaf Tanyanyiwa unxome ibandla lezanu PF ethi abantu baphathiseka kakhulu ikakhulu kwezemfundo nanko laye eselesicoco se-degree sikhuluma kanje phezo kwalimizamo noma kungamphathisi kangako.
Mambo, I will give you the presidential scholarship scheme. Of course ngathatha
umzekeliso we-presidential scholarship scheme. Lami ngake ngaba yisifundi kodwa sengibona lolu hlelo solusetshenziswa ngendlela yokufuna ukusebenzisa abatsha. Mina ngile minyaka engamachumi amabili lanhlanu ngile degree kodwa akukangiphathisi kangako ukuba ncedakale labanye abatsha lemuli yakwami.
Osikukamfundo Masonungure uthi noma kule nkinga lapha lalaphaya leli bandla lengahlupha ukuba lamukele ukwehlula ngoba liyilona elilolwazi lomsebenzi njengebandla okwesikhathi eside ngoba izaphu yakudala ingasekho.
No other party can rival ZANU-PF in terms of longevity.
Aliko elinye ibandla elingaphikisana le ZANU-PF ukudoba lweminyaka eminingi likhona kuleli lakudaba lokwenelisa ukuqhuba okwesikhathi eside lindawonye. Senelise ukuba khona okweminyaka edlula amathumi amahlanu lingaphazamisekanga okutsho iminyaka eminingi yolwazi lwe-experience kwezombangazwe laphinda laba lezinye zenkokeli zalo ezileminyaka efanayo zikilo zangena lakuhulumende ngomnyaka ka-1980 kuze kube lalamhlanje.
Kodwa umnumzana Dube uthi ngomumo okhona kabone ukuba kungenzakala kanjani ukuba leli bandla lale likhona libusa abatsha ikakhulu bedubeka kangaka. Ibandla leZANU-PF libhekana lokungezwani okukhanyaso lokulidabule ngaphakathi kwaba lamacele amabili athi Team Lacoste ecatshangelwa ukuba isekela umnumzana Emmerson Mnangagwa, umsekeli kamongameli welizwe lecele elithiwa yi-G40 elikhanya lisekela unkosikazi Grace Mugabe labanye abafana lomnumzana Jonathan Moyo, umphathintambo wezemfundo yaphezulu kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko lanxa amacele omabili ukuphika lokho.
Munu wese kunamai.
Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Ntambe. Kusasa kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lebandla leZANU-PF sikhangela ukuba abesifazane bona badlala ndima bani. Umongameli Robert Mugabe usesayine umthetho we-statutory instrument 133 oxakela o-Reserve Bank Act oza kwenza imali yohlobo lwama-bond notes ezethulwa kumalanga alandelayo kube imali umuntu oza kwala ukuyamukela nxa imbadalo kube licala. Lumthetho uza kwenza ukusebenzisa ama-bond coins avele esebenza kwakathesi kube semthethweni. Kodwa uZulu uqhubeka ethi kumkhumbuza iminyaka yabo 2008 lapho inenge elalahlekelwa imali ukuze kusetshenziswe imali yohlobo lwama-bearers checks. Intathe lezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo waseHarare.
Umthetho osusayiniwe uza ngemva kokuba unkosikazi Joyce Mjuru umkhokheli webandla leZimbabwe People First waya emthethwandaba esithi uZulu kayifuni imali yohlobo lwama-bond notes. Umthethwandaba wanquma ukuba wawungeke waphuma lesinqumo ngoba imali le yayingakazakali ukuthi isimo bani njalo izasetshenziswa njani. Umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Clement Tafumane Izenda, uthi linkulumo kahulumende phezu kokulethwa kwama-bond notes kuyisikhumbuzo kuZulu ngezehlakalo zika-2008 ngesikhathi kusetshenziswa imali yama-bearer checks.
Abantu balahlekelwa izifuyo zabo, abanye balahlekelwa ke impahla eligugu ngesizathu sokubana ke imali leyo yayitshintsha intengo nsuku zonke. Abantu ke abayithembi leyo mali othi ayibond note ngoba asiboni thina umahluko phakathi kwe-bearer check le-bond note. Into abemali baqale bayenze uhulumende wethu kubana ke aqale ahlawula abantu impahla abayilahlekelwayo le mali ezalahleke emabhanga.
Kungesifanayo lakulabo abasebenza lokuhlala emaphandleni okufana lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Nomo Mavenganise othi kunengi angakuzwisisiyo yena njengaye wonke umuntu elizweni okuphathelane le mali yama-bond notes le.
Kukhona okunengi engakuzwisisiyo ingoba ama-bond notes wona lawa aprintwa ngaphi? Kuzaba lohlupho olukhulu olufana lolwana lwenzakala ngesikhathi sika Mr. Gono okokuthi kwaba lesikhathi sokubhena imali, ukuthi akubhena imali kwaba le externalization of foreign currency esabekayo.
Uma benganise wengezelele sithi kuza kuba nzima kwabasemaphandleni njengaye ukwemukela ngokusheshsha lelo bond note njengoba evele engayitholi laleyo mbiko emlutshwana ekhuluma phezu kwemali le.
Sinokusaba ukuthile ukuthi kuzaba lohlupho enduzabona ukuthi laba osiphatheleni laba bazabe belabo bazabe sebesichanga phansi konyawo into ziza kuba nzima.
Umnumzana Khudzai zvinavashe ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare uthi ukhathazekile laye phezu kodaba lokulethwa kwalo leli bond note.
Dubeke kakhulu sidinga izimali kuma ikhokheshi emabhanga sesithona sesikhona ngala sasebenzi. Asibone ngani kungcono ukuthi libuye sibone ngani sibone ukuthi kuzatshintsha yini okuswelakala kwemali.
Kuke kwaba lokutshengisela kanzima kunyanga ezedlule uZulu ekhonona phezu kwenyathelo lokusungula ama-bond notes la. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumeVis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 lagu 13860 kHz. Kulive Talk lamhlanje uhlelo lwethu lwabasakhulayo sikhangela imizamo kahulumende yokuvuselela uhlelo olwe National Youth Service. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silidinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zokuvota iZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTroyile Silayigwana usebikele uZulu ukuba uhulumende usefike esibangeni esiphezulu ekuthengeni imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa amagama abantu abazavota lokuvota kusetshenziswa impawu zeminwe lenhlamvu zamehlo ama-biometrics ngesilungu ukhetho lungakafiki oluka 2018. USlaikwana wazise njalo ukuba abahlala phandle kwelizwe kabasoze bavote. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma le Studio 7 ngemva komhlangano oqoqwe iZimbabwe Election Support Network obuqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Dialogue Towards Democratic Elections in Zimbabwe kobulawayo eHoliday Inn okwamalanga amabili, umnumzana Silayigwana ukhulume kabanzi ngemitshina emitsha ezasetshenziswa ukuphuma logwalo olutsha labantu abazenelisa ukubhalisa ukuvota, njalo lolu gwalo luzatholakala lula kulabo abazaludinga. USlaigwana uchaze ukuba uhlelo lokulobisa amagama abantu abazavota ludinga imali edlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu amadola, njalo kuya ngokuthi lifuna imitshina elohlonzi okungakanani. Wakhuthaza abamabandla ombuso ukuba baqale ukufundisa abasekeli babo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa besebenzelana lezekhi.
I-biometric voting lihlobo lokuregister abantu sisebenzisa ukunjengokuthatha imifanekiso yabo lokuthatha izithupha zabo. IZimbabwe Electoral Commission yikho esikukhangeleleyo ukuthi khona izakwenza ukuze iphume kumbeni yenze i-voters roll entsha siqondane nokhetho oluzayo oluka-2018.
Ungezelele ngokuthi labo abangaphandle kwelizwe abasoke benelisa ukuvota bengaphandle kwelizwe ngoba isisekelo sombuso sitsho njalo sekudinga ukuba amalunga edale lephalamende akuguqule lokho kulandela indlela ezibekiweyo.
Singakhuthaza thina abalaleli bethu ukuthi khona i-biometric voter registration day siyenzela ukuthi khona ingcono nxa sikhangele lokurejista abantu singasebenzisi imfanekiso mhlawumbe lezithupha lokunye okunjalo, ngoba kwenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi khona sibe neqiniso sibili ukuthi khona ngubani lo.
Omela ezansi emandebeleni edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Mushonga ubike ukuba iZimbabwe iya kukhetho ngo-2018 kodwa akulalutho olucacayo. Umqondisi we-Rural Communities Empowerment Trust eLupane, umnumzana Vumani Ndlovu, uthi abantu bemaphandleni abazi ngohlelo olutsha njalo abantu kumele bafundiswe.
daba lwama electoral reforms okukhulunywa ngalo uhlupho lukhona ukuthi lukhulunywa ngalo kakhulu emadolobheni kodwa imfundiso enjalo kayifinyeleli emakhaya.
Izeki ithi kulendawo zokubhalisa ukuvota ezizinkulungwane ezilichumi 10,000 ilizwe jikelele ngakho bakhangelele uhulumende le-UNDP ukuba ibasize ibaphe imali enelayo bathenge imitshina yokubhalisa abazavota okwamalanga alichumi lanhlanu okwakuqala bethi sebeqhubekela phambili ngemva kohlelo lwakuqala lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Sekusele iviki nje kuphela ukuba kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welemelika. Unkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lama-Democrats uzanqikilana lomnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans. Unkosikazi Clinton nxa enganqoba uza kuba ngowesifazane wakuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Ukuze sizwe ukuthi unkosikazi Clinton uzakhangelwa njani ngabavoti, uMike Hobe oStudio 7 uxoxele unkosikazi Sithandekile Nyoni ohlaziya ezokuceca.
Endaweni zokuba ngaze indlela ogqoka ngayo iqakathekile ngoba nxa ukhuluma njengomuntu ofuna ukukhokhela abantu indlela ogqoke ngayo layo iyakhuluma loba wena ungakakhulumi lutho usiqala sibone wena ngalokho kuphela uyabo sikhulumile njalo indlela ogqoka ngayo kumele ivumelane nalokho ongakutsho isitshengise ubuntu bakho ukuthi wena ungumuntu onjani ngoba kwabanye abantu loba bengakakuzwa ukhuluma baqala babone wena
kodwa kuyini okwenza ukuthi isimo somuntu ofuna ukuba ngumongameli welizwe sitinte isakamuzi zaleyo ndawo ukuze izimvothele.
Ukugqoka komuntu lokuvotelwa kwakhe into ebambeneyo ngoba abantu nxa bembona bafuna ukubona umuntu obamelayo. Indlela ogqoke ngayo izababonisa ukuthi ungabamela kumbe awunyeke wabamela.
Kungabe kusisho ukuthi umuntu ophakathi kolokhetho lokuba ngumongameli ongabonakali kuhle kodwa usitshengisa ukuthi ulolwazi lokuba ngukhokheli lizwe akazi ukukhethwa ngabantu abaningi na?
Iqiniso ukuthi loba singathi indlela ogqoka ngayo ilokucontributor to amavoti akho. Nxa abantu sebevota ekucingeni kulezinto eziqakathekileyo ukwedlula indlela ogqoka ngayo. Loba beza kucabanga nje kodwa indlela ogqoka ngayo ilalapho ecinela khona sokufika ukuthi wena vele kukhampeni yakho uzibonise njani.
Unkosikazi Joyce Mjuru kanye noMaselina Chikasha basho ukuthi they want to run for ukuba ngumongameli waseZimbabwe ngomnyaka ka-2018. Ngombono wakho bazolinganiswa labanye abaphakathi kwalolu lukhetho ngokukhangeka kwabo?
Ngokubona kwami umuntu wesimama uqakathekile ukuthi indlela ogqoka ngayo yokuthi ubonise ubuntu lokuzithola nokuhlonipha ukuthi lawo uyazihlonipha. Abantu ofuna ukubakhokhela uyabahlonipha njalo. So nxa sesikhuluma ngomama uJoyce Mjuru, sikhuluma ukuthi yena loba akasimuntu lwana ongathi sokungene lokho ku-fashion usekugqoka sokungene lokuyana hayi. Ekuqineni ukuthi uziphatha njengomuntu othobekileyo.
Lo ke unkosikazi Sithandekile Nyoni ingcwethi kwezokuceca uxoxe le Studio 7 esecingweni eseZimbabwe. Ontanga bamabandla aphikisayo sebesole imizamo kahulumende yokuvuselela uhlelo lweNational Youth Service olwaziwa kakhulu ngokulolonga abasakhulayo abavame ukusetshenziswa libandla leZANU-PF kwimisebenzi yodlakela ngesikhathi sokhetho. Kodwa isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kubandla leMDCT uMnumzana Dube Munkombwe uthi le yimizamo yeZANU-PF yokudinga ontanga abazatshaya uZulu njalo babangele udlakela kukhetho luka-2018.
Lokho kuyisimanga nkomo ngoba njengohulumende lokhona uthi angaba nendlela yokudinga imali yama-green bomber ukuthi ayenzele elizweni kungelampi. Ilizwe alilampi, alilani ukuthi ama-green bomber, kona i-training abazayenza, umsebenzi bani abazawenza bona wena umsebenzi ungekho ukuthi batrainele ukuthi benzeni kumbe ufunani kumbe selungiselela ama-elections ngoba ngasela bantu njengohulumende wezanu ukuthi ngasela bantu nasikukhangela ukuthi ngoba sezathi amapholisa asoze awasebenzise namasosha sebona ukuthi avuselele izanu ama-green bombers usakhumbula kubo-2000 sasikubona abantu betshaywa ngama-green bombers yakithi ngumbangazo nje kuba i-chip politics abayenzayo
Kodwa ibandla lezano PF Mukombwe lithi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla elo kubafundisa nje ukuthi kumele bathande ilizwe labo njalo babe yazimbali elizwe
Ya lokho ikukhuluma njenge political party zano PF ngoba izano yona vele asontetha ngoba igreen ama green bombers sonke siyawazi njengabantwana bezimbabwe imisebenzi yabo siyayazi ngoba kabafundisa umsebenzi wezandla bafundisa umsebenzi wokutshaya onina labo isho labo baba babo nabazali babo nama-political parties ayehlukana umbono lezanu p f ngoba sakubona mina nginje am a victim of ama-national service ngo-2003 ukuthi ngoba siyakwazi ukuthi bona bafuna ukubasebenzisa nge-election ebuyayo ukuthi babasebenzise ukukhankasela bona ukwenza udlakela ebantwini ngoba izalo sikangele indlela abalwa ngayo phakathi kwezanu ngoba sakwazi ukuthi abangabasebenzisa kubani amapholisa bangawasebenzisa yini kumbe basebenzisa ubani ikubona sebephenduka kube kuma-grand bomb abantu abangenamsebenzi abalambileyo abaza babhembisa imbanje babanandisa utshwala ngaphandle kwakho lokhu benza udlame phakathi kwabantu
Alo-ke umnumzana Dube Munkombwe oyebandla le-MTCT kugatsha lwabasakhulayo ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ecingweni esebhinga Akwezemidlalo akusaqedakali ukuba kuza kugunyulwa amaqembu enguqu amangaki ekupheleni kwemidlalo yalo nyaka kusigaba se-Castle Premier Soccer League ngoba sekumgceke. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isinqumo esithethwe ngamakhansila abumba izifa assembly ngempela sonto edluleyo sokuba ugunyulwe amaqembu amane azaqeda imidlalo yalo nyaka ehlezi endaweni ezine ngaphansi kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castle Premier Soccer League sekudale ingxabangxoza emidlalweni wenguqu kweleZimbabwe. Lokhu ngoba imidlalo yeligi yalo nyaka iqale kusaziwa ukuba kuzakhutshwa amaqembu amabili azaqeda esendaweni ezimbili ezingaphansi kwengalane kube sekusiba khona imidlalo yama-playoff yokudinga amabili azavela kusigaba se-Division 1 okuyiwo azathatha indawo yalawo ayabe egunyuliwe. Isinqumo sezifa assembly sokuba kugunyulwe amaqembu amane sitsho ukuba kuyabe sokungasoze kube kusadlalwa ama-playoff ngamaqembu amane azabe enqobe kuzigaba ezine ezika-Division 1 kodwa lawo maqembu azahle athole ilungelo lokuyadlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo. Lokhu kuyabe sekusitsho ukuba inhlanganiso ye-PSL izabe izasala izibhekane lenkinga ngoba amaqembu azabe ezaqeda imidlalo yalo nyaka esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka emsileni wengalane elakho ukulwisa ukugunyulwa kusigaba saphezulu njengoba ekuqaleni komnyaka bekusazakala ukuba kuphuma amaqembu amabili kuphela. Isinqumo sokukhipha amaqembu amane size sekusele imidlalo emibili ukuba imidlalo ifike komlindi uyagcina ikanti isivumelwano sokuba kugunyulwe amaqembu amabili senziwa nyakenye ngenyanga kaNtulikazi. Isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela utshele Studio 7 ukuba linhlanganiso izakwethula umbiko osemthethweni phezu kwalolu daba ensukwini ezilandelayo.
Ngazisa uZulu ngokuhamba kwesikhathi ukuthi amathimu azangena ku-PSA omangaki akaphuma amangaki.
Intatheli izindaba yezemidlalo yesebenza isedolobheni lakobulawayo uFortune Mbele uthi abaphatheke emdlalweni wenguqu waxoxisane labo ngesikhathi elandela lolu daba.
Ama-stakeholders bathi khona very unprofessional and it killing ibrand ye-Premier Soccer League.
Okwamanje iqembu le-Potter Strikers ilwe livele sokusobala ukuba seligunyuliwe ku-PSL njengoba lihlezi ngaphansi kwengalane njalo lingasela thuba lokusinda njengoba lile miklomelo yi-10 lanhlanu ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lathoba mina mbili. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ekudonsalaneni amandla kumandla lezanu PF umphathintambo umnumzana Jonathan Moyo usa emthethwandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Lilale igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.